Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
OMP kufanele babande njengama frontline workers ngenxa yokuthi bavele bamelela abantu andibe bazahamba besiyakhuthaza abantu ngevaccine program ebuyayo. So kufanele bengakayi ebantwini ukuyakhuthaza abantu babe ngabantu asebevaccinateweyo khona abantu bezabona ukuthi ivaccine ayibulali and ayigulisi.
Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lungene kulanga lesivili namuhla. Abantu behlatshwa endaweni ezichiyeneyo. Ikansili yakobulawayo ithi isiqalisile ukugqibela amagodi lapho okugalule khona abantu kulandela ukuna kwezulu elinengi. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Phoshiya Manangazira uncitshwe imvumo yokuthi akhululwe nemali yesivambiso ibheyili namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lungene kulanga lesivili namuhla. Abantu behlatshwa endaweni ezichiyeneyo. Ikansile yakobulawayo ithi uhlelo lolu luhamba kuhle kuleli dolobho. Kuvika uBathabile Masuku.
Luqhubekela phambili uhlelo lweSinopharm COVID-19 vaccination program kobulawayo. Lamhla bekuhlatshwa izisebenzi zempilakahle ezisebenzela izibhedlela ezinkulu zakobulawayo ezigoqela United Bulawayo Hospitals, Impilo kanye leNgutsheni. Umnumzana Anthony Majongosi omele abongi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital uthi bayalwamukela uhlelo lolu ngezandla zombili.
Kati singiyabona siqalisile ukuhlatshwa abantu kodwa lathi sizoqhubekela phambili sihlatshwe ivaccine lei sizivikelela lathi. So namhla sibone amanesi amaningi ahamba ahlatshwa ivaccine lei. So siyabona ukuthi kumbe izosincedisa. So sizoqhubekela phambili sihlatshwe ivaccine leyana.
Umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uthi inani labahlatshwe lamhla liqansile ukwedlula elayizolo.
Kanye namhla inani labantu ababuya befuna ukuzo vaccinate lapha empilo hayi liqansile alifanani layizolo. Yikho kumelela ukuthi abantu abafuna ukuvaccinate ababuye outpatient khonaphana nxa bengama omongikazi kumbe bengodokotela ngoba basebenza esibhedlela. Ngibona iviki siyaphambili bazabe lokhu bebuya abantu abafosa abantu omunye nomunye uyazibuyela ngokufuna kwakhe.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi balamaqembu amane azabe ehlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19. Uchaze ukuba amaqembu amabili azabe ehlaba esezibhedlela ezinkulu kuthi amanye amabili azabe ezabhoda idolobho ehlaba izisebenzi eziqakathekileyo emaklinika, emajele, eZimbabwe Revenue Authority iZimra kanye lawezinye indawo ezezempilakahle ezizimeleyo. Umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Welcome Mlilo utshele intatheli izindaba ukuba uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 luqhuba kuhle kobulawayo. Umlilo uthe njalo bebengakatholi inani labantu asebehlatshiwe ijekiseni yeSinopharm kobulawayo. Uhlelo lolu luzathatha amalanga alichumi lapho bekhangelele ukuba kube sekuhlatshwe izisebenzi eziqhakathekileyo ezempilakahle ezizinkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje amalunga edale lephalamende akhuthaza uhulumende ukuthi awafake kuluhlu lwabantu abamele baqale ukuhlatshwa lijekiseni. Athi lawo ayizisebenzi ezihamba phambili njengoba esebenza lozulu sikhathi sonke. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edale lephalamende eye Health and Child Care Parliamentary Portfolio Committee uDr. Ruth Labode ekhuluma kuhlelo lomsakazo weZimpapers Television Network wokuxazulula phezu kwalolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu iJackson eye COVID-19 vaccine.
OMP kufanele babanjwe njengama frontline workers ngenxa yokuthi bavele bamelela abantu andiyibo bazahamba besiyakhuthaza abantu nge vaccine program ebuyayo. So kufanele bengakayi ebantwini ukuyakhuthaza abantu babe ngabantu asebe vaccinateweyo khona abantu bezabona ukuthi ivaccine ayibulali and ayigulisi.
Lokho kusekelwe ngesinye sezakhamuzi semzini weBudiriro eHarare umnumzana God knows Masuku.
Kuqhathe kakhulu sibili ukuthi babonakale sibili behlatshwa ngoba kuzanika esingathi confidence kuma citizens ukuthi lawo afisa ukuthi ngabe lawo ahlatshwe lawo ijekiseni le elevaccine evikela umkhuhlane wecorona.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro uthi kuhlandla lakuqala baqale ngabantu abayibo abasengozini enkulu kakhulu yokuthelelwa lumkhuhlane kumbe ukuwusabalalisa.
We will target frontline workers at significantly higher risk of COVID-19.
Siqala ngabokuhlangothi lwama frontline workers abasengozini enkulu. Laba babalisa abezempilakahle abasebenza emingceleni, abezimra, abe-immigration, abe-customs, abakuma funeral parlors, abezomvikela lama village health workers.
Funeral parlors, security personnel, village health workers.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokuhlaba ijekiseni le COVID-19 Sinopharm vaccine ngeviki edluleyo wavele wakubeka mgceke ukuba kuleli hlandla uzaqala ngalabo athi abaziwa ngokuba sengozini enkulu ikakhulu abasebenza kwezempilakahle. Lusungulwe ngolwesine lweviki edluleyo eHarare lapho kuhle kwaqala ngokuhlatshwa umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga, umsekeli wakhe umnumzana John Mangwiro kanye leziphathamandla zogatsha lwabo ngomvulo ijekiseni le iqale ukuhlatshwa emadolobheni ehlukeneyo elizwe agoqela uBulawayo. Uhulumende uphinde wabika njalo ukuthi ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelele ukuqhutshwa phakathi kwensuku ezilichumi luqondiswe kwabakunhlangothi ezibhekane lengozi enkulu yokuthelelwa lomkhuhlane ama-frontline workers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isiqalisile ukugqibela amagodi lapho okubikwa kulabantu abambalwa abagalule khona kulandela ukuna kwezulu elinengi kunyanga ezedluleyo. Izakhamizi zakoBulawayo zazise ikhansili ukuthi amagodi la ayatholakala lakwamanye amalokitshi ngakho kumele avalwe wonke ukwenzela ukulondoloza impilo ikakhulu eyabantwana abande ukudlalela duzane lamagodi la. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo kansila wePelandaba West uSiboniso Khumalo.
Amagodi noma abekhona sithi abantwana bagudile khona phakathi kwabafana egodini emagodini akhona betshona sithi ama-divers athi iphilene is 4 meters down. Bathi sithi abantwana lafuna i-director wekansila sithi wabuya sithi ngetimu yakhe yama-engineers wabona wakhupha bezila ngizifuna ukuthi yakhona veshi ngoba ngangilele abemshini amabili sonkiza wakhupha amanzi kwezi ngabe ngiprichiphiketi yangikhona agqibele. Sezalini bathi ukhutshwa amanzi lokugqila kulandaba enzakuthi ngene ukuba njengepolisi. So from there, when I started to see the thing in the town,
Siyasuthiseka ngomsebenzi owenziwayo kathesi. Kukhanya amagodi azagqibelwa ngempela kuphele, akuseyi kuba nohlupho lolo. Abalahlekelwa ngabantwana ikhansili ithini ngawo
okukhona nje ukuthi uyaxolisa ukukhulumiswayo ngoba uphatha umuntu uyimalini ngokuthi ukuthi uyasindana nabo abatshonelweyo ukhulumiswa nokwezibisi ngoba umuntu ngeke uthi ukuthi imali engakho umntakana ngisemkhulu phomntana kuba kushungu kakhulu ukuthi uyasebenza bagubha nabantu badelela ikhala lawo sibe ukuthi kubanqakalele okuhluphayo i-urban expansion yenza abagoda abekhona ngoba ngithi angikwazi ukuthi izindawo
Kansila wePelandaba West usiboniso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugantsha lwezempilakahle udokotela Portia Manangazira uncitshwe imvumo yokuthi akhululwe nemali yesibambiso ibheyili namuhla. UManangazira ubotshwe izolo esetheswa amacala amane enkohlakalo aphathelane lokutshaphaza imali kahulumente kanye lamafutha ezimota okwakumele kusetshenziswe kunhlelo zokufundisa abezempilakahle abazaqhuba uhlelo lokuhlaba lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Abachuchisi vanti uManangazira waqhatsha njalo wabhadala uyise lezihlobo zakhe ezifika phose amachumi amathathu ukuthi zibe ngezinye zabantu abazaqhuba inhlelo ze-COVID-19 lezi. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lizaqhubeka lixotsha amakansila aphatheka kumkhuba wenkohlakalo. UMonzora uthi njalo ibandla lakhe selicabange ukukhankasela ukuba ilizwe libe labomeya abalamandla amaningi ama-executive mayors. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Sikhuluma lentatheli izindaba namhlanje esigodweni seMDCT esemogenzwangira yawuze Harare. Umonzora uthe ibandla lakhe kalisoze libuyele emuva ngokuxotsha amakhansila aphatheka kunkohlakalo. Nxa singabuyela emuva ngesikhathi umongameli Tsvangirai esakhokhele, sakhipha amakhansila onke aweshithungwisa ngoba yiyo indlela esibona ngayo inkohlakalo. Kodwa uhulumende nguye olomlando wokubopha abantu. Umonzora uthi ibandla leMDCT lizakhuthaza ukuba uhulumende aphendukise umeya abanamandla lo ama-executive mayor okuzakwenza ibandla lakhe linelise ukubusa amadolobho. Ubeke sobala ukuthi ukuxotshwa kwalabo abaphatheka kunkohlakalo kakulani lokudonselana abalakho labe-MDC Alliance. Uqhubeke ethi ibandla lakhe lifuna ukukhulumisana leZANU-PF ukuze umsebenzi wombuso omuhle emadolobheni ulungisiswe. AbeZANU-PF bona bathi abalankinga lokusebenzana le-MDCT, kutsho isikhulumeli sebandla leli umnumzana Tafazwa Mgwadi.
Before a position on that request is decided upon, the party will sit down to...
Singakakwenzi lokho, ibandla lizahlala phansi libone ukuba baqinisile na. Esikwaziyo ukuthi amakhansili e-MDC asehlulekile ukubusa wale nkohlakalo njalo ukungazi umsebenzi. Umongameli uthi lokhu kumele kume. Ibandla lenkokheli yalo lifuna kube lenkokheli eqotho.
Servant leadership is a starting point and everything else will follow.
AbeMDC Alliance bona bathi uMonzora akalalungelo lokutshela amakhansila abo okukwenza.
Thina okukaMonzora vele asisoze sikhulume ngakho ngoba vele kasimurecognize. Thina abantu esibindala labo ngebezanu PF yibo abalebhora. OkukaMonzora siyakwazi ukuthi usebenzela abangani bakhe ababusayo, yikho ke asithathi asifuni ukuchitha isikhathi sabantu ngoba vele uyize asithandi ukuchitha isikhathi sethu.
Amakhansila abangiswana ngabamabandla umabili i-MDCT le-MDC Alliance angamashumi phose amathathu 28 phakathi kwangamashumi amathathu lambili 32 abumba ikhansili. Amakhansili lawa aseyehluleke kuletha inguquko ngenxa yenkohlakalo, ukulwisana kwamabandla omabili, ukungena kwahulumende lesimo somnotho welizwe. UMonzora uthi njengebandla elathiwa imvumo ngumthethwandaba waphezulu ukuba likhokhele amakhansili lamalunga edayela ephalamende, bazaqhubeka bekhokhela njalo bexotsha labo abalandele i-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inani lasebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika likhangelelwe ukuba selifike ingxenye yesigidi 500,000 kusiyatshona ilanga lalamuhla. Kunje sebeyizigidi phose ezingamashumi amathathu asebehloliwe batholakala belegciwane leli elizweni lonke jikelele. Kufe abantu abangamashumi edlula ayisikhombisa 76 abafele engozini ezidalwe yikungamanga kuhle komkhathi ezigabeni zonke zeMelika. Isigaba se-Texas ezingakaze zibhekane lomqando onjengawo walo nyaka yiso esikhokhelayo kunani labantu asebefile, ngoba kunje izigidi ezilishumi 10 million zabantu lokhu zingela manzi ahlanzekileyo okunatha. Lokhe ingozi leyi iqhamuke kuleso sigaba. Wabafele engozini yokucathanyelwa kondwendwe lezimota zabenhlanganiso ye-World Food Program ebezithwele kusizo lokudla bekulomeli wele-Italy kwele-DRC uNomzana Luca Attanasio kanye lesiphathamandla se-ofisini yakhe. Lokhu kwenzakale eduzane leGoma okulidolobho elingempumalanga ye-Congo, kodwa lokhu kungaziwa ukubana kungabe kuqhutshwe ngubani. Iziphathamandla ezibona ngokhetho kwelengizwe ziqhubekela phambili zibala amavoti okhetho oluphindiweyo lokuthi ngumongameli walelo lizwe, lapho ebekeze izindala zombili phakathi kukamongameli Bazoum obonakanelwa ukubana ngumnqoba lancintisana laye uMahani Osman. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kule mibiko ephumayo ethi kulamalunga ekomishini ayisikhombisa abona ngezokhetho. Kulamalunga ekomishini ebona ngezokhetho ayisikhombisa afele engozini yomgwaqo ngemva kokuba imota ebiwathwele igqobe umakhosini.
Abacubo ngolaye zenotho bathi ukuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kuzaletha ububelo obukhulu kumnotho welizwe ngoba abantu bezabuyela empilweni yabo yansuku zonke yokuziphilisa. Ukuhlatshwa kwabantu lokhu kuqale izolo ngabezempila kahle. Lanxa umnotho ubuvele uguqe ngamadolo kungakafiki umkhuhlane we-COVID-19, ukuvala kwelizwe kwenze umumo waba mubi ngamandla ngoba amabhizimusi amanengi alokhe evaliwe kanti labantu labo kabayi emsebenzini. Ingcweti wezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi lanxa umnotho ungasoze uvuke kwantshu nxa ilizwe selivuliwe ngemva kokuhlatshwa kwabantu kuzaba lobubelo thile empilweni kaZulu.
Impact ye-COVID kwi-economy yeZimbabwe ibe lutshwane kakhulu ngoba vele umkhonomo wethu utshayekile. Ungakhangela kwamanye amazwe i-COVID ibulele amakampani. Kule Zimbabwe amakampani vele adres vele amaningi. Njalo esiza kunanzelela ukubana kulamayangane azavuka noba athole isikhathi sokuphefumula ngenxa yokuthi bekungela competition evele emazweni ngesikhathi salesi se-COVID. Kodwa okuza kwenzakala ukubana nxa i-environment loba sithi isimo se-economy seZimbabwe singatshintshanga loba kuba ngcono. Sananzelela lowa after COVID lizwe umhlaba sibuyele ukuthi kunormal siyabe singadolanga lutho njalo siyalokho sichayekile ngendaba zeeconomy. So iCOVID kithi kaso excuse enkulu kakhulu kwezomeconomy weZimbabwe.
Yebo umnotho ubuvele uzifele kungakafiki i-coronavirus kodwa alubana abantu bethe bahlatshwa kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe.
Sekukhangeleleyo ukuthi ma abantu bengahlatshwa i-economy yabuyela esingathi kunormal settings ngoba abantu babesekwanisa ukuya emsebenzini njalo labantu ukuthi bezincedise. Ungakunanzelela ukubana i-economy it is mostly majority informal and nxa kunjengalesi sikhathi se-COVID kulama-lockdown abantu bayafa ngendlala. I-major improvement engaba khona ngokuhlatshwa esithi kuvaccinatewa abantu kwenzakala kathesi kubana abantu bazabuyela emsebenzini beyezama ukuhlanganisa lokuthi beqhubeke ngempilo zabo. I-economy yeZimbabwe ikakhulu njengoba sengingatsho ukuthi i-informal impact enkulu ye-COVID isebantwini laba ba-informal sector ngoba i-formal sector yet limited ku-affectile yesi-productivity in terms of amakampani but ngikhathesi ungananzelela ukuthi ama-enkazi e-economy yeZimbabwe i-agriculture le-mining aqhubekile lokho esebenza loba andawa under lockdown. Uzakhangelela ukuthi vaccination leyo ingaqhubeka ingaqala ifuze iqale khona ngale ubona labo esikhangelela ukuthi baba-trova i-production ku-industry eZimbabwe ukuze kungani kuyaba lobumpelo entweni zomeconomy kodwa ngokuqinisweni qinisweni impact itholakale kakhulu ebantwini abakwi-informal sector ngoba yibo abamilileyo ngalesi sikhathi akulanto abayenzayo ngenxa ye-COVID-19.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise abantu abakhubazekileyo kunhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele uNkosazana Samantha Spanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust ekumsebenzi wokuphathisa abakhubazekileyo.
Ijekiseni elivikela i-COVID-19 eselikhona elizweni ngiyalithakazelela njalo ngiyalamukela. Ngibona i-COVID-19 ingumkhuhlane owasithathela abantu abaningi kakhulu esibathandayo and any opportunity for us ukuthi sibe lempila kahle yinto enhle kakhulu. However, mbona ingani ulwazi engilalo njalo labanye abami abalalo lulutshwane. asizange saphiwa lwazi olukwanileyo mayelana lale vaccine. Yikho ke okwenza ukuthi sithikaze ukuthi sizayithatha yini kumbe asoze siyithathe ngoba ulwazi lulutshwane. And then okunye ngokuthi siphila ku global village and nxa sikhangele amanye ama countries into sebeyenzile ukuthi bathenga ama vaccine amaningi ukuze ama citizens abo ebe lama options amaningi for i vaccine. Nxa singabale only one type mboni ngani kuyangezelela ukuthikaza okokuthi ngabe kulezi kulama vaccine amaningi ongakwazi ukuwakhetha. Sijayele sibonile from ama studies ayenziwe WHO ukuthi kulama vaccine amaningi that are approved, so mboni ngani ukuba lama less options kusenza futhi sithikaze.
Samantha, kule nhlanganiso ezulela ilungelo loluntu ezibona ngani abantu abakhubazekileyo kumele baqakathekiswe nxa sizikhangela uhlelo lokuthola ijackson livimbela i-COVID-19, ukubona njani lokho?
Abantu abakhubazekileyo kumele bebe yingxenye yabantu abaqala ukuthola ijackson. Lokhu mvumelana lakho ngoba nxa ungakhangela kulama prevention measures esawaphiwayo, o social distancing, ogqoka ama mask okugeza izandla. Nxa ungakhangela abantu abakhubazekileyo kuleningi labo abangakwanisiyo ukuthi begcine ama preventative measures lawo, abanye bayahluya ukugeza izandla, abanye abalama disabilities anjenge cerebral palsy le autism abakwanisi ukugqoka ama mask. That makes them more vulnerable to i-COVID-19. So mina bemboni ngani ukuthi bona bevikeleke ekuqaliseni yinto enhle kakhulu.
Elizweni kulabantu abakhanya ngani bayesaba ukuthatha leli jackson ngenxa yokuthi abantu bathi abakatholi ulwazi oluthile mayelana ngaleli jackson. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ijackson leli ilakho ukusebenza kodwa uhulumende sekumele aqale inhlelo zokufundisa uzulu okuthile ngaleli jackson ukuze abantu babe lethemba lokuthi lilakho ukusebenza na leli jackson. Yikho okuzakwenza ukuthi abantu bafise ukulithatha. Ukubona njani lokho?
Ngiyangakukhuluma njalo ekuqaliseni ukuthi ulwazi lolutshwane and yinto engiyibonile njengomuntu osebenza labantu abakhubazekileyo selokho i-COVID-19 yaqalayo. Ama-activist lama organization ayatshitshe siyemthethwandaba esiyakhuluma nge-access to information for abantu ama-disabilities. Akulazinto eziproduciwe in sign language, akulazinto eziproduciwe in braille. Uzathola ukuthi kuyabe sokule vaccine roll out sebefuna ukuhlaba abantu abangelalwazi. So yes, kuyayenzakala ukuthi abantu bebe hesitant. So mboni ngani yes information yafuneka ebantwini, even emuntwini nje ilay person okwakathesi sibona i-knowledge isebantwini abalolwazi kuphela abe health. And ungananzelela phakathi kwethu sikuma WhatsApp group, siku Twitter singathi umfundisi uyakhuluma, uhulumende uyakhuluma, abe news abe media bayakhuluma. So kusuka kube lezinto eziningi, ama theories amaningi. So ulwazi from an important source, from a reliable source, kuyafuneka ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuthi bethathe isinqumo mayelana ne-vaccine le.
Lo ngunkosazana Samantha Spanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Ngokukhangela ebezihamba phambili uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-coronavirus lungene kusuku lwesibili namuhla. Ikhansile yakobulawayo ithi siqalisile ukugqibela amagodi lapho okugalule khona abantu kulandela ukuna kwezulu elinengi. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Phosiya Manangazira uncitshe imvumo yokuthi akhululwe nesibambiso sebheyili namuhla. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.